kuzima kakhulu ukuthi kwazakala ukuthi iDani Parliament lengabe likhethe kanjani ukuthi lime eceleni lika Mnumzane Chamisa. Kodwa kubona ngani okunye ongazokhangele ukuthi phela abafarele babhalele iDani leParliament ngalolo daba ngabantu abakhiza abafana nokuthi kungaba ngusekretary general. Kubona ngani unkosikazana Khuphe usitsheke khona ukuthi iningi labantu abakuParliament belizabe lesithi yena nguye oxotshiweyo. Ngibona ngani leda leParliament lizathatha khonokho ukuthi lithi i-National Council ye-MDC ihlela ngokuthi okuqondileyo kuphi, ngoba yiyo ephiwe lelo lungelo lokukhetha lokufaka umthetho nxa kungabanga ne-Congress. Ngibona nikhonokho kuzamhlupha kakhulu unkosazana Khupha ukuthi alisane lakho emthethweni. Njalo siyazi phela ukuthi le bandla likaThamisa selivele lanikwa imali phande ngaleyo ndlela kutshengisa ukuthi bebevele bekhethile kudala ukuthi iqembu eliqondileyo lithi.
Idale le-High Court namhlanje lizahluza umbango webizo le-MDCT phakathi kukaChamisa loMakhuphe. Ubona izala nkomona?
Ngibona lisibanzi nakho ukuthi uMakhuphe aphumelele, ngoba indlela i-MDC ebisibonjwe ngayo lesisekelo sayo sombuso ebesesibonjwe ngayo lapho kuzatshona uMnumzane Tsvangirai, ibandla beselibonjwe ngendlela yokuthi lingenza nje loba yini ethandwa uMnumzane uTsvangirai. Ngalo lokuhlobo kutsho ukuthi unkosikazi Khuphe akanalo unyawo lokumangala nxa kuyikuthi abantu abaningi bavumelana lolunye lwengatshaza ye-MDC. Khonokho kuzayenza ukuthi i-High Court xa ikhangele ikhangele ukuthi i-National Council ithini. Xa i-National Council ingamnike kuhleli leyo eyobivele ikhona labantu akade bevelele khona, kuzawazima ukuthi idala le-High Court lithi hhayi kutsho ukuthi thina sikhetha ukuthi sime nawe ngendlela yokuthi wakhethwa u-Congress. Ngabe kuqakathekele ukuthi unkosikazi Khuphe wafakwa esihlalweni yi-Congress, kodwa laba abanye o-Vice President akade bekhona abasekeli bakaTsvangirai ababili uChamisa noMduli babefakwe nguTsvangirai, i-National Council yasibamvuma. Ngakho-ke ngomthetho kahle kahle bese befana nje belingana naye unkosikazi Khuphe ekade efakwe yi-Congress. Ngalolo hlobo akanakho ukuthi angawukhuluma ukuthi enibe namandla amaningi ukwedlula akaChamisa kumbe kaMduli.
Nxa umthethwandaba uthe wathi uMakhuphe nguye umkhokheli we-MDC oqotho, kuyabe sokusitshoni ke lokhu ngodaba lokuxotshwa kwakhe edale leParliamente?
Kuyabe impela sokusitsho ukuthi yena sofana nabuye leParliamente bese xotshwa abanye bonke laba. Kodwa khonokho kuyabe kuyikuyithwalisa nzima bekwenzile uMakhuphe, ngoba ngibone kumsandawo ukuxotshisa iParliamente yonke abantu abangangawo eParliamente. Ngibone ngani kungamenza ukuthi yena nxa abantu kade bengamboni njengomuntu omubi kasithi seliphiwe lelo bandla, kuzenza ukuthi abantu abaningi bambone njengomuntu okubhidlizayo okungamphambanisa. Angibone ukuthi leyimpi ekuyimpi okufanele ayilwe kuze kube nje. Bekuleyo nabantu abake bazama lama ngisebenze labo, ngisebenze kabuhlungu ngomva koba naxotshwe i-National Council, sizama ukuthi akhulumisane labantu abathize abafana neChamisa angaxotshwa. Kodwa kwehlule ngoba unkosikazi Makhuphe wasuka wacisha ifoni kulamalanga amabili esele ukuthi kufikwe esibangeni sokuthi i-National Council ihlangane iyixotshwe.